mbona hayi mina uhulumeni uzama ukuthi etrisele izizalwane zezimbabwe wodaba lokuthi zingayenza njani umsebenzi wazo zilandela amalungelo akusisekelo sombuso welizwe ngalokho angibona ukuthi uzaphumelela ngoba kukhanya ngani izizalwane zezimbabwe ezinenge sezizimisele ukuma ziqondisa njalo zisenza efika ukuthi yiku-protector isisekelo sombuso welizwe kuyiwa phambili ngibona ngani amapholisa le mthetho wandaba la asetshenziswa nguhulumende wezane ayazikhohlisa njalo enza iphutha ngokucabanga ukuthi ukwethusela abantu lokudlala ngesikhathi sabantu kuzethusa abantu. I-MDC kunje nje sikhulumela amalunga amaningi kakhulu asejele anikwe iminyaka eminingi kakhulu kubo kami prison lakubo chikurubi maximum. Mbona khonokho kakukabuyisela abantu emuva ekuthini bazimisele ukumela elizwe labo njalo ukuqondisa lokho okuwoniwayo. Ngalolo hlobo uhulumende lokufanele aziswe njalo azi kahle ukuthi udlala ngesikhathi akukho uhulumende emhlabeni jikelele osowenelisa ukuphumelela ngokubambelela abantu ngale ndlela efana naleyi kuqina kuphele nje kuphela.
Ukubotshwa elikwenziwayo lokhu akusoze kwethuse abasekeli benu yini bengabe besaphatheka kunhlelo zokutshengisela eliziqoqayo.
Never. Wodaba lokuthi phela abantu sebesazi ukuthi ilizwe leli sokufanele likhulule liphakathi kokuvimbezelwa nokubambelelwa ngabantu abalutshwane abahoqula izinotho njalo bedinga ukudubeka kukazulu ilizwe lesokufanele silikhulule loba kushisa phansi kumbe kushisa phezulu. Siyazi njalo ukuthi bakhona abasesipholiseni nabasemasotsheni abangakuthandiyo khonokhu abazakela bethi hhayi ngeke lihlale nje lidlale ngozulu ngoba ilizwe leli kalisilo lizwe likamnumzana uMnangagwa uChiwenga kumbe laba abakhokhela amabutho. Leli lizwe lilizwe lamahlabezulu lizwe leZimbabwe. Njengamanye amazwe wonke izizalwane zelizwe nxa zingasuka zizimisele zithi zona sezifuna ukukhulula izwe kusuka kwenzakale khonokho. UPresident Chamisa namhlanje uphume eMashonaland Central eBindura ekhuluma namahlabezulu amtshele lokho okufanayo ukuthi bona asezimisele kushisa phansi kuqanda phezulu ukuthi ilizwe leZimbabwe once and for all kufanele libe lokukhululeka libe lokuthula libe lengqubekela phambili kuthola imisebenzi kungatholakala ukubothwa kwabantu kudlaliswa kwamapholisi kutshaywa kwabantu nokulawa kwabantu.